ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alingalichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 kumpalakazi 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano webandla lezano PF uphela ngokuvumelana ukusebenza gadalala ukuze kuqedwe indubo eziselizweni.
I-conference le kade kumele ibuye eGwanda, last minute yasiphonga utshintsha kwathiwa no eGwanda kakusayenzi and in public akuzange kuphuma i-reason eclear ukuthi i-reason kuyini.
Amatitshala ahamba umango omude njengendlela yokutshengisela asebotshiwe. Abanye abalimi bomumbu bakhala ngabenkampani eyeziphala e-Grain Marketing Board, GMB, elokhu ingakabahlawuli imali yomumbu wanyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. 2023 Umhlangano webandla lezano PF owenziwa kanye ngomnyaka ugqitshiwe lamhlanje esigodini kulokuvumelana ukuthi leli bandla kumele lisebenze gadalala ukuze kuqedwe inhlupho ezibhekane lelizwe ezifana lokusilela kwemali emabhanga, ukuqonga kwentengo ezitolo, ukusilela kwemisebenzi lokunye okunenginengi. Kodwa akuzange kukhulunywe ukubana konke lokhu kuzaqedwa njani. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Khayamoyo utshele intatheli izindaba ze-ZBC ukuthi ibandla litshengise ukudana ngomumo okhona elizweni kodwa lavumelana ukuthi kumele kusetshenzwe nzima ukulungisisa umumo. Kesizwe amazwi kamoyo ekhuluma ngemva komhlangano lo.
Akuyabe kungikhona kutshitshane ngo-2018 kuvele iminyaka yonke kwakuvele ukuthi behlala behlangana kungabuyi lutho. I doubt asazi Chris ukuthi kuyabe kutshitshene kuvele ukuthi kuzabe kungikhona kulano okutsha, but I doubt ukuthi there's anything new engaphuma emangalisayo.
Kodwa-ke sizwa kuthiwa okutsha osokwenzakele ukuthi indawo yesigodini isile migwaqo emitsha lokunye okunjalo. Ungathini wena ngalokho?
Loko kuhlezi kunjalo vela kumangalisa. Ungaze kube kuyiwa ngaphi la nto yakhumbula ukuthi last year ngo-December kwakumele bebuye eGwanda. I mean 2 months before khonaphana kumele bebuye eGwanda kwaba lama-changes amaningi kakhulu. Imigwaqo yatharwa yonke kutsha ini kwaba lezinto eziningi, lamaloji amasha asale engaphelanga at that time. So akumangalisi ukuthi sokuthiwa esigodini sokulamathara lani okutsho kufakiwe, it's just the same vele yinto abayenza njalo kokuphela every time. So hhayi, so into esingathi kumbe kuthiwa yinto enhle ebuya elethwe yi-conference, kuvele kunjalo.
Ye, siyabona ukubana ibandla lezano PF imihlangano yalo eminingi isiyenzelwa khona ngapho esigabeni seMatabeleland South, okuyikho abanqoba khona kakhulu kuzigaba zeMatabeleland kukhetho olwedluleyo. Kungakuhamba njani lapho?
Ya, khona kunjalo vele. Anti kumele ukuthi I think by now ba-pay back abantu bangkhona baba-loyal kubo, so kumele baba-reward. Like if you remember, i-conference le kade kumele ibuye eGwanda, last minute yasiphonga utshintsha kwathiwa no eGwanda kakusayenzi and in public akuzange kuphuma i-reason eclear ukuthi i-reason kuyini. But phakathi kwabo kwaphuma ukuthi no reason ukuthi out of eMatsouth iGwanda yiyo yodwa yavotela i-opposition, so bekungayenza ukuthi i-conference izenzelwa endaweni ewine i-opposition. So ukuya nje kubosigodini le kuthiwana bebhoda lezinye indawo lapho abawina kakhulu khona, kuyakhanya ukuthi it's a way of just paying back amalokhuze nabo bona laba abavoteleyo.
Mayuyu zulukandaba, siyaxolisa. Lo-ke ube ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elwela ilungelo likaZulu. Okwamanje-ke kesizwe amazwi kamnumzana Simon Khayamoyo.
Njengento kade sengiyikhulumile kade sekudla kule presidential scheme eliyaziyo
akula umuntu mele afe ngendlala lapha ekhaya ogogo labo babashe emabhenki into ebuhlungu kakhulu esiyibonayo sivumelene lapho ukuthi uma kusukwa lapho kuyosetshenzwa sihlangane tena njengepati lehulumende ukuthi akuqede konke lokho.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Simon Khayamoyo isikhulumeli sebandla leZANU PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esemhlanganweni weZANU PF ophele lamhlanje obusenzelwa esigodini.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Amatitshala ahamba umango njengendlela yokutshengisela besithi bafuna uhulumende ananze izikhalazo zabo abochiwe. Amatitshala la angawenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Association asuka edolobheni leMutare ngomgqibelo ngeviki edluleyo bese besedolobheni leMarondera lapho abadudulwe ngamapholisa abasa enkambeni yeMarondera Police Station. Esinye isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Obed Maswaraure utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa awakabatsheli ukuthi betheswa cala bani. Ababochiweyo laba basikhuluma nje bahlanu kodwa amatitshala la asuka eMutare elikhulu. Abanye abalutshwana sebehluleka ngezizathu ezijiyeneyo. Bathi batshengisela ukuba uhulumende ababhadale ngemali yemelika njalo baphiwe iholo lebonus eleneleyo hatshi elinciphisiweyo lezinye izikhalazo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abanye abalimi bomumbu bakhala ngabenkampani kahulumende ethenga lokuthengisa umumbu eGrain Marketing Board iGMB elokhu ingakabahlawuli imali yomumbu abawuthengisela lezi ziphala kunyanga eziyisithupha selokhu benza lokhu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abalimi abakhulumisane lalomsakazo bathi simanga ukuba inhlolisiso abayenza ebhanga labalimi leAgribank yaveza ukuba imali yahlawulwa kodwa yathathwa ngabantu abangaziwayo kulokuthi iye kubalimi. Omunye walabo balimi osehlanganela loludubo ngunkosikazi Juliet Moyo wasesiqintini saseJamba eGogwe. Unkosikazi Moyo uthi ulethani yomumbu ayisa eGMB depot yakwaManothi mhlaka 10 Ntulikazi. Njalo kumele ahlawulwe imali edlula kancane amakhulu amane amadola kodwa kuze kube lamhla lokhe engakayibhadalwa le mali. Wavuliswa i-account ebhanga leAgribank njengalokho kumele kwenziwe. Wanikezwa i-account number kodwa kaphiwanga ikhadi. Kwathiwa ayelinda okwensuku ezilithumi andubana athole imali yakhe. Unkosikazi Moyo uthi isimanga kuyikubana ekubuyeleni wakhe ngemva kokubana sezanele lezo nsuku ezazibethiwe katholanga lutho. Wabuyela njalo eGMB lapho atshelwa khona ukuba imali yakhe yabhadalwa kodwa yangeniswa ku-account engayisiyo. Wakhuthazwa ukuba avule njalo enye i-account. Wakwenza lokho waphiwa le card lakhona kodwa akazange aphiwe i-pin number yalo.
Masemfona manje sebetshintshana ifoni banje ngulo ibanje ngulo akulantwele ecacayo engiyitshelwayo. Akuzwakali ukuthi kuthiwani. Imlomo wabo ukugcina nje ukuthi the man was paid, just wait for the man. So sengizengasuka ngeza ngapha head office yarara. Mangifika lapho bafike bacheke on the computer bangitshela ukuthi i-account number le kuthiwa i-correct was just entered ku computer but akuzanga kutshintshwe lutho nothing was done.
Unkosikazi Moyo uthi iqiniso lize layavela lapho eseye ebhanga labalimi le-Agribank emveni kokuba abesigodlo se-GMB eHarare bethe kaye khona kucatshangelwa ukuba leyo mali ilokhe ikulelo bhanga.
Ngithi ma ngifika laphana e-Agribank bavele bangamukele bantshengise ukuthi ikhadi lami lele lesibili lele ngaliphiwayo. Siqale sizama ukuswipe ngalo laphana sithole ukuthi vele akula information eliyikhupha ikhadi lena liyala ngisho u-NDPin. Ongangokuthi kusho ukuthi that card vele lile error. Lele abangipha lona bathi yilo elicorrect. Leyani account abangipha yona kokuqala abathi i-wrong, i-active. Yiyo eyangena imali and imali yakhona sebayi-withdrawer ayisekho kule 27 cents.
Omunye walaba balimi umnumzana Buka Dliwayo olima eseChipinge ugcizelele kulokho okuthiwo ngunkosikazi Moyo.
Ngiyayiye ama-accounts entoinoneza because banotivura account uripapo kanoni yawaivenayo vandivura ipapo necha vakabvisira pamafoni pakuti mari dzaipindawo mafoni handizoti vakazvibvisire gore rapera mari dzaipindawo mafoni zvakanaka gore rapera yaipinda pafoni but zvaive futi neutsotsi futi izvi vanga veida kutombogadzirisa kuti dai zvingaita zviri nani.
Unkosikazi Moyo uthi isimanga yekuthi imali yomumbu awuthengisela idepoti inye yakumanothi okwesibili seyabuya. Uthi ikhona ezaphindela njalo esigodlweni se-GMB e-Eastley e-Harare uyabonana labohlangothi lwe-loss control beziphala ze-GMB. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla ze-GMB komanothi egogwe lase-Harare yehlule. Ngimele iStudio 7 ngise-Harare ngingumevisi Gama.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni zithi bezisidla uklubhu lonyaka njalo sezicele uhulumende ukuthi athuthukise zomnotho ukuze ziphile impilo engcono kumnyaka ozayo. Okuninga sikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Iningi lezakhamizi lithi belithwele amagabha avuzayo lonyaka ngenxa yesimo esibi somnotho. Zithi sekungumlando kahulumende ukuthi athuthukise impilo kaZulu emaphandleni ngumnyaka ozayo. Iningi lithi libhekane lendlala embi kakhulu njalo ukuqonga kwentengo ngempahla ezitolo kubathiwe behlaselwa indlala. Unkosikazi Agnes Mbangeni owestezi phansi kwenduna uMathema uthi lo nyaka kube yintando yenkosi ukuthi bengabulawa indlala. Ukhuthaza uhulumende ukuthi akhangele ngenhlalakahle yabadala emakhaya.
Bekungamnandi bekumnandi kasihlwanga kodwa bekungamnandi lanxa ngithengise ngikuthengisayo kumbe inkuku uthi uyamfakela ku-ikhokheji nxa ngifika ngale ku-ikhokheji bathi topichukela kambe la kusasa ngithengise enye inkuku ntopichukela futhi ayo alubana bekunguhulumende okwazi ukuthi ilizwe lezimbabwe lilabantu abalupheleyo abangenelisi lutho abe efanele ukuthi asikhumbule asinike imali eqondene lathi uhulumende sicela ukuthi asazi yena ngokwakhe.
Amazwi akhagcizelelwe ngunkosikazi Annelise Ncube owesibhula othi iningi lezakhamiza lisebenzi njalo liphila ngokudla kokuphiwa okusuka kuhulumende.
Thina ngesibhula kunzima sibili kule langa elikhulu kakhulu kule ndlala size sincedwe bonaba abama-ulfe yibo abaphosela umbijana okungotsotsi otsotsi bona kubana ngomuzi kungena utsotsi. Yikho abantu babe sibesizakala njalo silima ezona izingadi ukuthi sibe sezizuza phela okokuthebiswa utsotsi lo yabo umphiwe. Yikho kakulala uthi esiphila ngalo akusetshenzwa liyabe nje luhlupho lodwa phakathi kwegumo.
Unkosazana Media Sithole uthi ukusilela kwamafutha ezimota sekudale ukuthi behluleke lokufinyelela amadolobha amakhulu lapho abakade bethola khona impahla ezilentengo ephansi.
Umnyaka ka-2018 kunzima kakhulu ngoba into azithengeki. Ungazi ukuthi uya eGwanda uthi iGwanda ibingcono kwesinye isikhathi nxa ungagadi izimoto ifike ibe ngcono kathesi ungaye kwanti izimoto zokuphendula uzithole ziyabe zilayinela ipetro suswele ukuthi uphenduke ekhaya. Besifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi izimali emabhenki sizithole. Imali iyabe ikhona encane ekhadini ngilayo, kodwa eshopu umuntu uzafuna ikheshi.
Ukutholakala kwemsebenzi lokhu sekudala ukuthi abathi emaphandleni abafana lo alias Banda bethenge impahla bethengisa, kodwa layo khala ngokuthi kunzima ngoba labo abathengiselayo bayabe bengela mali.
Thina esiziphilisa ngakho njengabatha sabesenza ukuthi siwode izinto zinezi ezithengisekayo size sithole imali, but kunzima ngoba imali yakhona lakho sithola nzima futhi ngesimo seni sesikhona esikhangelane laso. Thina esingakhalaza ngakho kakhulu imisebenzi ukuthi sikwanise ukuzincedisa lokuthi sibe lama-project achiyetshiyeneyo okufuya inkukhu noma okuthi silone inkomo, izinto ezingakwanisa ukuthi zisincedise empilweni.
Loba nje ilanga lekhisimusi selisondela, iningi emaphandleni lithi akula malungiselelo aleli khefu ngenxa yokubhidlika komnotho. Unkosazana Relation Moyo uthi ilanga lekhisimusi lonyaka lizadlula njengawo wonke amalanga.
Hayi, ikhisimusi yethu yalonyaka ayithembisi ukuthi ngaba yikhisimusi ejwayelekileyo njengeminye iminyaka edlulileyo, ngoba nxa sikhangela le zinto zakhona intengo yezinto iphezulu kakhulu. Okuthi hayi, ikhisimusi yakhona izaba ngeyokudlulisa nje kuphela ilanga lekhisimusi, ungayisikho ukuthi kungaba kulani okuhle ngayo.
Iningi lezitolo ikakhulu emadolobheni selithengisa impahla ngamadola emelika, okudala ukuthi uzulu emaphandleni ongafinyeleli imali yaphetheya athwala amagabha avuzayo. Lobanje uhulumende phethe sitha amandla ebond lawedola lemelika alingana kusobala ukuthi usenge ezimithiyo, ngoba iningi lezitolo lingasamukela amabond notes. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Afet Ncube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga baba, ngibingelela labalaleli umsakazo omkhulu we-7.
Ye mnumzana, ungasitshela ukuthi ubona njani lo umnyaka ukuthi ikhefu le-Christmas liyaba linjani?
Leli khefu le-Christmas ungathi lizaba linzima kakhulu ebantwini abaningi, lizabe lomile ngoba kuningi okungahambanga kuhle khona manje umnyaka sowuthi aphela. Abantu abalamali, abalamsebenza, akulakudla, nalapho othola khona kuyadila. So i-Christmas leza linzima kakhulu kakhulu, because izofana le-Christmas medeka 2008 silizaba inzima kakhulu.
Kodwa abasekhaya bathi bona lina elise-South Africa engxenye yini elingabuya lekhisimusi yabo, ngoba abantu babe bevela khona ngapho babe bele randi le-South Africa. Ukubona kufanana yini ukuthi umuntu kumbuse South Africa kumbuse Zimbabwe kuyafanana?
Hayi, kakufanani baba, ngoba umuntu angaphethe irandi lapho e-South Africa ayithenga ukudla lapho e-South Africa noma nje azobhadala imali eningi kumali ye-2000 ekhaya, kungcono kulokuthi uthathe imali uhambe uyothenga ngayo ukudla ekhaya. Kulo mehluko. So ebantwini abalezihlobo ezisebenza e-South Africa kube kuzoba ngcono kancane, kuzoba nzima kakhulu lapho abangenazihlobo, ngoba irandi khona manje noma nje lingathi liyantengantenga kodwa hhayi liyasebenza ngapha. Thina liyasiphilisa kancane, uyakwazi ukuthenga lokho kuthenga lokhaya la kunjenje loba ikhisimusi ifikile. Sicabange izihlobo ezisekhaya ukuthi la sibabone nokuthi ubathela something, ngoba ngiqinise ekhaya kunzima.
Bakhona yini abaningi okufana leminyaka yonke kumbe lo umnyaka kungani bazaba bebalutshwana abaya ekhaya?
Hayi phela, njengoba iSouth Africa lilizwe elikhulu kumazwe eNorthern Africa elandele eZimbabwe kulokungenzelana okukhulu lo kulokuvathelana okukhulu siyakwazi izisebenzi ezimbizi eZimbabwe izona lapha eSouth Africa kodwa iSouth Africa ngokuba nami yilo izwe elilazwe eZimbabwe aningi ukudlula kwamazwe eSouth Africa so kuzaba khona ukumuva kwabantu kuzoba khona ukuhamba kwabantu besuka kwe-South Africa besiya khona besiya eZimbabwe kodwa kungatshela nje kancane le minyaka ngoba khona kathesi abantu bakhangela umumo womnotho osekhaya abanye imali ngikhuluma labo ngize bekhetha ukuthi ungcono bathumele ukudla leyo mali abanayo bathumele ukudla ekhaya njalo bakwanise nokuthi leza laba ebesela encane bemele sikubhadala ama-school fees ngoba sewathi ngo-January February kuzoba nzima ukufunela ama-school fees abanye abantu bakhethe ukuthi bathumele impahla kodwa nakhona eboda kunzima abantu baningi abakhosa khona sokuqala ukubabhizi kakhulu so kodwa-ke abantu bazohamba kodwa akuthi kufana neminye inyaka ngoba abantu bakhangele phambili ukuthi iminyaka ozayo uzoqala kanjani sasifika ngoba layo umnyaka lowo kawuphelanga kahle bekubele iku-recession nje ngaba lileviki or iziki eziyi-two noku-recession nangapha manje la umnotho wangikhona abesewuntengantenga nerandi beningathi liyaphansi liyaphezulu so hhayi abantu abaningi ngicabanga ukuthi bazohamba kodwa abazukufana leminye iminyaka
hhayi kuyezwakala isikhathi so singasavumi ungavalelisa abalaleli
hhayi ngiyavalelisa kakhulu kubalaleli be-studio seven basicela ikhisimusi enhle kakhulu elenjabulo lo mnyaka omutsha ka-2019 futhi abahamba balithi asikhambeni kahle sivukele singozi abanathaba banganathi kakhulu umuntu odrayiva engabambi utshwala umuntu osendleleni bakithi lingathatha okudaka iy'nhlobo ziyasifuneka singabaphilileyo ziyayingozi zokeleya izinyaka ezidluliyo lezo ezibuhlungu ngiyabonga kakhulu
hayi lathi sibongile ube lobusuku obuhle
hayi ngiyabonga futhi i-studio seven bonke abasakazi ukuthi babe lomnyaka babe lekhisimusi enhle ngomnyaka omutshozayo
hayi lami ngimele bonke siyabonga kakhulu lawe sikufisela ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha omuhle
ngiyabonga ku-studio seven
lo-ke bekungumnumzana Cassius Jays Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosazana Catherine Jubane, umabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Yona ephakathi kokutshengisela isithi ababalisi kufanele beholiswe ngedola leMelika. Siyakwamukela kuhlelo. Ungomunye wababalisi abakuqula elifolayo lisuka eMutare lisiya eHarare. Kulezimoto ezilandelayo yini ukuthi zinanzelele ukuthi akula ngozele ehlelayo?
Hayi, siyahamba nje sithele ibhena lethu ele-Amalgamated Rural Teachers Union lama-posters. Akula moto ezisilandelayo, siyabe sihamba sisodwa sihlangene nje omama labobaba. So okwengozi zomgwaqo siwile hhayi akula guarantee ngoba imoto umgwaqo esihamba ngawo ubhizi kakhulu kulamagonyethi kulamabhasi kule moto ezincane ya-overtaker kule kuba reckless nje esinenzelelayo sona abanye be-overtaker phambi kwama-oncoming hhayi thina kakula lutho siwile singathi ilunga sizivikela engozini ezinjengazonale.
Amanzi okunatha liwathatha ngaphi njalo lidla ngaphi?
Siyaphumula nje singasigonqa kule ndawo i-same place ineseceleni komgwaqo yikho sifika siphumule khona sidinga ukudla sidle enxa kuyikuthi sekusekuilanga selishona bese siyidinga nje sibekhe ama-fertile silale khona lapho sila ngeliyasiza okuhamba kuzima uma ngomude sabe sivele sesidinga kwesinye isikhathi siyacela nje ezinye emizini khonapho eyakuduzane lomgwaqo yenokudla lakho sizadla khonapho lapho esiyadinga singafika sifike kule ndawo mithi engabithengiswa ukudla yikho sifika side khona ngoba ukuthi singathala ukudla sisuka from 1 point to the next hhayi kungani kungisimasile ngoba kasila moto yethu eqondanga lathi ukuthi ingahambe isilandele isithalele kuhle so imizi yenangikwayo ngithani lazama zithila khona lawo hhayi ahambe asegaga athelanye amakhilomitha amaningi kakhulu so siyahamba sikulima ngomude singela manzi singela kudla sihamba kuphela kunjalo but we soldier on problem esilayo yesukayo ngoba singalalela ukoma silalele lenza futhi abantu bethu bazazisa belisazise
abesifazana banengi yini kuleli qula
hayi asibaningi kangako sasiba sibaningi but abanye sebefike baba lama injuries abanye bakhona bebulawa zinyawo sasilomunye layo owayezithwele layo asenepresile
lamvumela lo dokotela wamvumela umama ozithweleyo ukuthi ahambe umango ongaka
ingozi isikile ngabi khona but la ukhangelela ukuthi njengoba kuyizikhanti izithwele so ukuhamba kwakhe khonokho sisengisele ukuthi kule something ephakathi emsizeni yakhe yiyo emphisayo ukuthi azahamba ngoba umntwana nalwane ezamdala ezafunamaphampa izafuna amasepa ezafuna ukudla insa la yenzane zafuna amathezi nzinzo zakho so angapho ngihlalathi ndikesinganisele sesinza sakho akunanto ezaninze kumele la azenzele ndlela abantwabo njengomama khathe singangomama kumele usukume la ubone ukuthi uyazamela abantwana
ngathesi uzwa njani emzimbeni njalo ubona ingane uzafinyelela eHarare ngumuntu ovele ethakazelela ezemidlalo i-exerciser kumbe hayi kunengokokufuqayo
hayi ngizenzalo kwangizithakazeleli kangako ngiyayibukela nje ibhora ngingayidlala futhi ngingahlala kula mntu ezaninje mina ngiyisingle iparent ngabantwana abayi-parent so khathesi abayi-two sebaqesha isikole kwabasebenzi omunye ubhalile form four ngizayisileka ukuthi ngihambiseke ilizwe imali yakhonaa emzimbeni asikwazi yebo kubuhlungu lapha lalapha inyawo amamasesa mhlawumbe njazi secomplaina sinyeza ukuthi sesidinie sesiduze ubuhlungu hhayi siyahlala phansi sikhumuse mina ngisebenzele eplanti ngihlala kokulawayo kodwa ngisebenzele kulelimadesiti but ukuthi kuthiwa kule conference ngabuya lapho conference entari lase sitele ukuthi kule caragas siyamashesa iharas ngesiqiniso eliphelele ukuthi ngizafika iharas ngoba kunzima kunjani kathi ngizafika
uhlupho lolu elibhekana lao njengababalisi luphatha njani kakhulu abesifazane
njengomama ngo okhangele abantwana ngoma sibona abantwana bayadla abantwana bayafunda ubhadele irinki indlile lokho nalesiyami khathe silendikhisima senzekani kamali ke ngiyakwazi ukuthi vele imali umntana wanina le yabefuna ukuthi ngizithengele isigoso esisemosi imali yakhona vele kanyelayo kayikho so kuyasisekeleza kakhulu ngoba umntana nxa ibuye ekhala kakhala ekubaba ukhala kuye kumama ngisayisingavele uyisingle iparent ungumama uhlala wedwa ungubaba ungumama wena vele ungumama kunzima kakhulu
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Catherine Jubane umabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo kunhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kulona lolu uhlelo oluphathelane labesifazane olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile Mhlanga.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Siyatholakala ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu Saturday Sunday mgqibelo lesonto hathi ke silipha ezantambama kuphela singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo umhlangano webandla lezano PF uphele lamhlanje uvumelana ukusebenza gadalala ukuze kuqedwe indubo eziselizweni amanye amatitshala ahamba umango njengendlela yokutshengisela besuka eMutare besiya edolobheni leHarare babotshiwe. Abanye abalimi bomumbu bakhala ngenkampani ye-GMB elokhu ingakabahlawuli imali yomumbu wanyakenye. Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.